sitsi nasibona kwinto ebisela i-election yethu emuva ngoba there was so much hope ebantwini bakithi ukuthi this time around njengoba upresident mina ngakwaye bengumuntu okhuluma ngokuthi ulwela ama-free and fair elections bekumele ukuthi sibili ngempela ama-opposition parties abe le mvumo yokuthi abone ukuthi ama-ballot paper aprintwa ngubani kanjani i-process yakhona ibe transparent ngoba yizi zinto ezivele ziyinkinga from ekuqaleni ukuthi le situation naleyo ukuthi ama-elections ethu they are considered illegitimate by the international community. So into esifana lalezi zisibisele emuva kakhulu ngoba this year bekule hope ukuthi ngeke kube lama-contested elections makuyukuthi into zonke zenziwe ngendlela ecacileyo ebantwini bonke ukuthi babone ukuthi i-election ihambe kanjani.
Kuyini okwesatshwa libandla leZANU-PF lohulumende ukuthi kuvezwe phela ukuthi ama-ballot paper lawa athintwa ngaphi?
Kusobala ukuthi vele yona le nto esihlala sikhuluma ngayo ukuthi bayariga yiyo into yenza ukuthi bangafuni ukuthi abantu babekwazi ukuthi ngubani oprinta amaphepha ama-ballot papers njalo aprintwa ngendlela engelabotsotsi phakathi. Ngoba there have been so many stories about the way abariga ngakhona, one of which abantu bathi has to do with ama-ballot papers akhona ukuthi they are tempered with to react to ama-inki ahlukeneyo and give different results. So I think into edistebhayo kakhulu masizinto efana naleyo ukuthi sebe-decide ukuthi ama-opposition party engaparticipate ekukhethweni kokuprintwa kwama-ballot paper. Yiyo ama-reform ebesivele siwalwisa for isikhathi eside ona lawa. That's why we even embarked on no election no reform campaign ngoba usasibona ukuthi akusizi phela ukuthi sibe silokhu senza into efanayo si-expect ama-result ahlukeneyo sidilala abantu abangazimiselanga ukuthi batshintshe isimo seZimbabwe.
Kodwa-ke phela abantu bathi ungatshengisa inkampani ukuthi hhayi kudindwa lapha lawo hambe uyedindisa wakho akunjalo.
Hayi, angiboni ukuthi kungaba njalo ngoba i-ZEC umsebenzi wayo ukuthi control make sure ukuthi le tight security